Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 uNhlola nje 2024 ngokeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu basemathebeleland ithemba labo selisemaqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo.
Hathulezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisisi kanye le-Blue Movement ayiwo wodwa abonakala ebantwini.
Loba ubaba uNkomo engathatha inyoka ayibukeze ngamaflawuzi ayigaxa amaflawuzi entanyeni lapha akusebenzisala iinyoka ithwele iphoyisen.
Isikhalazo leso sikanqube kukhomba sobala ukuthi hayi abala ama-supporters.
Bakhathazekile abanye abantu eZimbabwe ngokwenziwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afuna umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni. Salethulela ezabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Hathulezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisisi kanye lehlanganiso yeBlue Movement kuyiwo wodwa abonakala ebantwini. Amanye anyamalala kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Kwenzakalani kumabandla la? Xoxe ngodaba lolu lonkosikazi Zanele Mguni, umholo weMayibu yePeople's Party.
Abantu basemathebeleland ithemba labo selisemaqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo. Akusikho ukuthi lamanye amaqembu athulile akhona kodwa iZANU njengoba iyiliqembu elibusayo kodwa sisisi sibonakala kuyiliqembu elikhulu eliphikisayo kuwonke. So abantu abaningi babeke ithemba kuyo isisisi yikho uzwa noma ngesikhathi sokuvota bethi asibambane nini sikhiphe nini iZANU kodwa bese kucaca ukuthi sibhoda ndawonye sisazoyibhoda lento uJesu azabuye ngoba ayikho isisisi ezokhiphizana. Siyayibona inkinga ebhekane nazo, inkinga ezikhona ngaphakathi kwawo. Kodwa abantu bakithi bengabeka ithemba beseke amaqemba kubo, ngicabanga ukuthi uzoba lotshintsho olukhulu kakhulu.
Ye, kodwa okuhluphayo ukuthi lebe lithule zwi lize bonga ukuthi thutshuzwe isikhathi sokhetho. Khathesi abaningi bathule kwenziwa kwini kolokho?
Angicabangi ukuthi kusuka kusekuthuleni babuda ube ipolitiki ifuna imali. Amaqembu amaningi asemathebeleland ane-challenge leyo yokuthi awanamasponsor.
Ilizwe lonke-ke mamgudu xa sikhangela sibili ugonoko kumbe lithule nje.
Awusiyukuthula ngithe ngizokhulumela kakhulu emaqenjini asemathebeleland. Abantu basemathebeleland abasenayo i-economic power, so abaningi noma benawo amaqembu abafinyeleli ama-platform aphezulu ukuthi beziveze because abanamali, abasekho kuleya position yokuthi umkhono welizwe bayakwazi ukuthi nabo bewubambe befinyelele kuwo. Yiyo i-challenge ekhona kakhulukazi emaqenjini ezepolitiki awasemathebeleland. O-CCC kuningi babo basemandleni ngenxa yokuthi vele yibo ababusayo abantu basemashonaland. So most of them basemandleni banawo ama-sponsorship amaqembu lana ngama-opposition parties, but amanye amaqembu ane-challenge le yokuthi awanamali yokuthi beziveze.
Lingaphuma njani kukhonokho?
Ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi sibambane singakhaleli ukutheni sihleli sifuna ama-sponsors ozoxhasa ipolitiki.
Unkosikazi Zanele Mguni, umholi weMayibu yePeople's Party, wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Umnumzana efidlela Ncube okuhlanganiswa ye-Consumer Rights Association of Zimbabwe uthi akwethusi okwenziwa ngamabandla aphikisayo.
Isiko lethu lezepolitiki salithathela kakhulu kumaBritish, andise ukuthi kube lephathi enkulu elenye elandelayo, abe mabili amaphathi abanzi kakhulu. Yebo, kambi ikhona esithathu kumbe esine izikhathi eziningi layo ibe khona ephalamende, kodwa la mabili yiwo ajwayele ukuthi abe ntshintshane umbuso njalo nje. Kona lokho kwangena kithi kakhulu njengoba phela isiko lezepolitiki njalo lathathela khonale. Kusabusa belungu lakho kunjalo eRhodesia kwakulephathi enkulu lencane elandelayo emabili amakhulu ngesikhathi se-liberation struggle kwakulezanu lezaphu emabili amaqembu ngabo 1980s uzananzelela ukuthi kwakuyizanu lezaphu ungabali i-Rhodesian Front le yayila ama-city ewabekelwe abelungu ngabo 1990s ubona izanu PF Unity Accord lezanu Ndonga izwe ze-parliament kusuka ngo 2000 ubona i-MDC isiya njalo ilokhu itshintsha amagama ukuze kufike lapho ngo 2018 si-MDC Alliance ngemva kwalokhu ubona sokusiza i-CCC iyiyo ephikisana lezanu inkulu kulawo wonke amanye amaqembu namhlanje sokukhunywa nge-CCC le Blue Movement
yenye okuzwa kakhulu babancube kodwa kuyahlala kunjalo yini
kubangwa yilona leli siko lokuthi abantu bakhangelele ukuthi kube leqembu eliphikisayo leqembu elisembusweni eliphikisana nelisembusweni kanjalo yikho kungamangalisi ukuthi kuzwe kukhulunywa lezi zinto asifani labantu be-South Africa kupolitiki yethu asifani labantu be-Northern Europe asifani labantu be-Southern Europe abalalokho okuthiwa ngesiNgisi phecelezi consensual politics proportional representation enza ukuthi kube lamaqembu amaningi asephalamende thina yethu siyithathele kakhulu emangisini lapho oyabuthola ukuthi mabili amaphatha amakhulu amanye mancane kumbe vele kayikho enye esephalamende yikho kubanga khona lokho esikubonayo namhlanje le ngxoxo lethi Blue Movement CCC Blue Movement CCC kumbe zano
umnumzala efidlela ncube ukuhlanganiswa kweConsumer Rights Association of Zimbabwe wexoxa lesitudio 7 ekobulawayo siqhubekela phambili namhla ngengxoxo esiyenze lomnumzana Malaki Komo okubandla lezanu PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance xoxe labo ngokucatshangwa ngabanye amalunga ebandla lezanu PF afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni Nkomo usungula lolu daba
izanu PF ekhuluma ngecandidate yabo ayishongi ukuthi kona usesiba ngupresident lapha ikhuluma ngomuntu ongaba yicandidate yezanu PF engikutshoyo mina ukuthi kona okufanele bakhulume ngakho ngathi yi-interna yezanu PF leyo bona nxa bengafuna ukuthi abe ngupresident anti bona banamaphathi abo ngale ababuye ku-election ngale kuleqondwa kuma-elections so isikhalazo leso esikancube ngesikhomba sobala ukuthi hhayi abala ama-supporters abala abantu abasekelayo obviously upresident lo bangamfaka uzawina izanu PF yawina ikho lapha yakhona uncube
ye kolapho ncube ukayazani lina uthi lapha-ke lesabo omnyama ongelampisi
ubaba unkomo indoda engiyihlonipha kakhulu kodwa ngiyadana kakhulu nxa ngisizwa eyicula ingoma nalane ekamgabi uhlabela yona yokuthi kuthiwe umuntu ulabantu antsho ayibona ihambe isiyahlokozwa kokuyimihlangano khona lokho kungama-kangaroo meetings khona lokho kusenziwa into enjalo yinto thina siyibona kuyinto ezila kakhulu le ukuthi nxa ilizwe lile constitution etshe ngisukuthi ukubusa kuyachiyelwana akusiyonto oyibambibe ngeyakho uwedwa ngoba ilizwe leli lifile life ngendlela ezinjengazona lezi njalo akuchuki ukuthi umuntu iconstitution ayikuchuki ukuthi umuntu uphuma ngobe ngalama supporters kayikucho khonoko ithi umuntu le two terms is the office yikho kumele kwenzakale khonoko kungenziwa enye into loba ubaba unkomo engathatha inyoka ayibukeze ngamaflowers ayigaxa amaflowers entanyeni lapha akusebenzisala iyinyoka ithwele poison
kolapho nkomo nxa ungalanzelela ibandla lezanu PF lisanda kunqoka kuma-by elections so abantu bahle bathi kukhona ukutshaya amanzi amnyama yindaba kuxotshiswa abantu be-CCC izanu inqobe badinga ukuthi babe labantu abaningi ephalamende asikho konoko ko
ama-elections sangena kuwo thina sangena ngoba abantu sebexotshiwe kumabandla abo njalo i-constitution yathi ukuthi uma umuntu angaxotshwa ebandleni akulo khona ngale iphathi ingathi iphalamende ufanele umemezele kube lokhetho izanu PF soze ime eceleni yekele ukungena kulolo khetho sangena sanqoba so thina ukuthi singena ngaphi ambone ngoba labana baxotshene bebodwa thina lathi ngaba siyizanu PF okumemezele i-election lasiwe zanu PF kumemezele izegiwe ememezele ukhetho ngemva kokuba nephalamenti sifakile ukuthi sicela kube lo khetho endane enja kusala abameli sangena sanqoba so sesizakuthini thina sesizakele ukuvune fanse kuvune
Ncube khonapho-ke
ye baba unkomo ngicela ukubuza umbuzo loba impendulo yakho ingalandaba ukuthi so uMnangagwa uzaze aphume nini esikhundleni kutho ukuthi njengoba usithweni uyathandwa kutho ukuthi kumele
sibele esikhundleni kodwa indlela yokubusa itshengisa ukuthi umuntu kumele aphume esikhundleni kungene abanye into le baba unkomo oyikhulumayo kayisebenzi ngiyazi ukuthi njengoba ukukhuluma la uyabukhuluma nje ukuthi hayi angithi isobho isibekiwe la uzakhothakhotha eceleni khonapho kodwa into elizayitshiyela ilizwe uyabona ukuthi umnangagwa ngumuntu okucina ukuthi avumele abantu bekhuluma inkulumo efana lale inkulumo eyayimhluphi hanje senziwa ngumgabe bebelo grace namhlanje sebesenza labo into efana lokhu kutshengisa konke esihlala sikutsho ukuthi akulaza new dispensation la kuza nje into efanayo lufudu lokho nje luthele yona lana amakhwakhwara la alo kalutshintshanga lungaze lubuye soluzenza ini kodwa siyakubona ukuthi lufudu olukhona futhi ngiyabonga ukuthi kugcwaliseke khonoko ngoba into eyenzakalayo igcwalisa khonoko so kumele kuze kube labanye asebemkhipha ngenkani njengesikhathi sikamgadi kambe uzakhitshwa ngenkani kuze kube lizakhiphana ngenkani kuze kube kangaki
ncube uyazi ukuthi ngihlekani ngihlekaukuthiube wathawa luvalo ndani esinguna sisodwa singangapha seseyizana uPF usuqhatha umhlabu mkhosi singafiki khona ngale lapha ibe yimbono uma uzaphuma kuzaphuma sokuphambili kanti ukhaliswa yincu le inkulumo zezana uPF esijoyi ukuthi hayi lapha sibona ukuthi umongameli wethu usikhokhela mnandi okungahlupha yikuphi ukuthi nxa iconstitution ingasivumela abuyele iproblem iba la
mina baba unkomo okungethusayo ukuthi ngingumuntu ohlonipha iconstitution isisekelo sombuso ibandla lami liyasekela kakhulu isisekelo sombuso njalo lihamba ngendlela yokuthi umbuso uyachiyelwana kusiyomfalayo ilizwe leZimbabwe lile constitution siyayihlonipha kakhulu iconstitution yayo sifisa ukuthi kube izanu belobumnangagwa labo lawe liyavuma ukuthi lani ke silidonse like lisilandele ekwenzeni into ngendlela efanele lingasithwalisela abantwana lixhwalisa ilizwe babunkomo ngento eliyenzayo yinto ezilayo kakhulu le yebo
ngicela ukubuza ncube khonapho ngicela ukubuza i-constitution layo okhuluma ngayo ayitsho yini i-2/3 majority ukuthi le mvumo eyokuthi nxa ibefuna upresident aqhubeke bamngezelela i-constitution ayikutsho yini khonoko
lapha lizwe umnumzana Malaki Nkomo oyebandla lezanu PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unophala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance Singangeni kusigaba esilandelayo sike sizwe ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lele Ukraine lidinga izikhali zokulwisana leRussia kulandela ukuxozela okusedalele House of Representatives kule Melika lelokhu elisala ukunika ilizwe leli imali yokuthenga izikhali zelihlasela ngamandla eleRussia kwele Ukraine. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump unqobe unkosikazi Nikki Haley izolo kukhetho lwama-primaries esigabeni seSouth Carolina. Soke isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Owenze
usenziwe
manje.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla sixoxa lo mnumzana Bulungisi Jabalala. Umshenguke lapha-ke ngoyogokela ibutho likabulelani lobhengula wakhethwa ngumndeni wakokhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi. Sikwamukela kuhlelo baba.
Khaya usethule Thokosipepa ongumsekeli adidiyelwa amabutho wonke akomthwakazi ngaphasi kwenkosi yakithi ubulelani lobhengula kamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu edobhe umthwakazi ebabelane ngaye. Njengoba usuthilwe lana hhayi sibhizi kakhulu silungisele imicimbi eminingi. Izolo besisehibro siklina ihibro sihamba lo kosbagithi lenhlangano zonke zamasiko lenhlangano zomphakathi esikhona lapha besithi abantu sikhombisa ukuhlanzeka kwabantu ukuthi loba sisemazweni abo kodwa ukhona okuhle singakwenza silibutho lenkosi kunye lezakhamisi zonke ezakulela ilizwe lakithi. So okukhona manje sibhizi ngakho silungisele umcimbi omkhulu owenziwe okubonga kwabantu indlu dakamela lapha enkaya sebabambe. So yikho esibhizi ngakho singamabutho.
Ye akusitele ukuthi linalivele ngale senza elikwenzayo umsebenzi wenu ngwani?
Umsebenzi wethu ngokuthi sivuselele isiko lakithi sikhombise abantu ukuthi lokho bakwenza kudala kungasiphilisa namanje singaphila ngaphansi kwakho. Inhlonipho siyibise sivuselele konke okwakithi osokwachithekayo.
Ye kwenzakala khonokho kumbe chitha isigadi lapho.
Siyazama isiminingi iminyaka isizwe sakithi badili kubukhosi bakithi. Uma uthi uyakhumbula manje sesilanda 152 years ukhosi bachitheka, kunzima ukuvuselela into esile minyaka engako ngoba okuningi lingakwenza kubi, okunye likwenze right. Kodwa-ke siyazama qhawela kithi.
Ye khuluma loZulu ujoke ofisa ukuthi bakwenza abantu.
So abantu abaphume ngendawo ma kumenyezela ukuthi kulezinto ezenziwayo abantu abasondeli sizama ukuvuselela nje ubukhosi bakithi.
Yes, wakhulu-ke lo ngumnumzana Mlungisi Jabalala okukhela ibutho likaBulelani loBhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba inkosi yesizwe
sikaMthwakazi
wamanje suka isikhathi sokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngevikele edlulele sikhangele indaba kaLuka chapter 8 verse 23 lela 24. Siyakhuluma abafundi behamba loJesu. Bese sikepeni elwandle kwavuka isiphepho uJesu kuthiwa wayelele mhlawumbe wayekhathele njengoba laye wayelakhuba ngumuntu njengathi. Into-ke kuthiwa abafundi-ke bathi uverse 24 nkosi safa. Ilizwe ngelizwe lingafananiswa lomkhumbi oselwandle. Abahlala kulelo lizwe bahlangana lobunzima obuningi ngezikhathi ezishiyeneyo. Bahlangana labo ubunzima lobo umuntu ngamunye. Abanye-ke bahlangana labo ubunzima lobo njengelizwe. Nxa sibheka-ke sikhangele ilizwe lakithi eleZimbabwe, mhlawumbe lamanye amazwe, kodwa ngikhuluma ngaleli engihlala kulo, izivunguvungu ziningi kakhulu. Akulamsebenzi, akulamali, amanzi ahlupha emadolobheni lasemakhaya, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo, mhlawumbe lamanzi. Kunjalo nje lazo zifiyo lezo zingonelanga muntu ini, zithi kuswela amanzi lamadlelo, amasela abuye abhahe lawo. Asithathele khonoko okuncane, imisebenzi yavalwa ngobana izinto kazimanga kuhle kuleli lizwe. Ubusela, ugqekezwa kwezindawo, ukubulawa kwabantu yikho okuyiziphepho zakuleli lizwe. Abantwana imfundo iyala ngokubana akulazimali zokubabhadalela iindleko zesikolo, kuthi labo ababhadelelweyo labo baqeqesha baqeda imisebenzi ayibonakali. Kuthi-ke intsha-ke sengitsho labadala abanye ibisidanela entweni mhlawumbe izidakamizwa ezenza abacabanga ukubana kuyakwenza ukubana izivunguvungu lezi zibe ngcono. Ilizwe libhekane lobunzima. Ngathi nxa ukhangela uhlolisisa ucabanga ukuthi mhlawumbe akula ngitsho labakhokheli kumbe abaphathi, ngoba nanti ilizwe liphakathi kwesiphepho esimangalisayo. Lalabo esikhangelele ukubana benyule abantu bakaNkulunkulu ebunzimeni, ungathi vele kabakho. Abantu babe sebengena phakathi kwezivunguvungu bazunguzwe ngumoya, abanye ubalahlele kude le, abanye bephuke ngitsho lasemoyeni. Imindeni, imizi, izigodi, umphakathi udinge uswele ukubana uzabamba kukuphi na. Abantu bacina bengathembani, abantu becina besiba lobunyamazana thize ngenxa yokuthi ilizwe liphakathi kwemimoya eminingi njengomkhumbuzo selwandle ovunguzwa isiphepho. Abantu basuke bagijime baye mhlawumbe kwezinye indawo kumbe kwabanye abantu besithi bayadinga usizo lokubana impilo zabo zibe ngcono. Yebo, ungahamba uyebona ingabe ngubani nalo ongumphathi, kodwa nxa lowo mphathi evele engamazi uNkulunkulu lizacwila lonke. Ungakhangela ingabe ngubani, ngusobhuku, ngumlisa, ngukansila, ngubani ophetheyo empilweni zabantu, ufolomane, usupervisor, umnikazi webhizinisi. Lizacwila lonke nxa lingakhalanga kuNkulunkulu. Ngoba ukhala emntwini wenyama kwesinye isikhathi kawusizi. Ake ume lawe ilizwe, isizwe ke sime sikhangele ukubana konakala ngapha. Ngubani ongasiza lesi sizwe eziphephweni emoyeni le ekhona? Abafundi bakaJesu bahlakanipha baya kuJesu bathi, Nkosi, Nkosi safa. Sifiso sami ukubana sonke sikhale kuNkulunkulu ngeziphepho lezi esihlangana lazo ukuze asisize, asikhulekele. Nkulunkulu ungavumi ubana ekufeni kwalesi sizwe kuze kufele abantu bakho. Thulisa isiphepho zakulelizwe ngoJesu, ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo, ungathinela kusasa sonke isikhathi sezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware eye-EduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Sinamaprojekthi amabili engiwayenzayo awamabhizinisi. Lamaprojekthi abizwa ngokuthi Fitri Access le-EduPlay. Fitri Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubhala izimseka olevel exam. So nxa ufuna ukufunda, you can uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli, and then ubusubuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game-based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini, kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay leyi yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okuthi okwenza imali, ngoba amakampani amaningi awabhadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi if ungaze uqalise inkampani yakho eyokudevelopa i-software for amakampani amanye, ukuthi uthole le msebenzi kunzima, ngoba amakampani aweZimbabwe they abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakampani angaphandle kwelizwe, bese kusichiya thina singela amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungaze wathole la mathuba, uzathola ukuthi inhlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani angaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakhona ye-software development isasencane. For isikhathi eside bekungela amakhampani amaningi akwenzayo, so ama-software amaningi akavela ngaphandle kwamazwe. Yikho nawo usuthola ukuthi abaningi lokho besathatha ama-project or ama-softwares ayenzwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yukuthi ama-graduate edu awe-computer science amaningi akhona, bathi ma beqeda isikolo babe lokho ebengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizimusi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo, yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela ukwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi?
Kungenza ukuthi ngihlale kulele yikuthi ukunelithi lendubo eziningi ezifuna ukulungiswa, and ngananzelele ukuthi indubo ungawukhangelithisa ngama-opportunity, ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizimusi ayi ngokulungisa indubo zabantu.
Ubona sengathi kulo themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula liyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa amaningi sibili awe-computer science, and sibona ontanga abaningi sebeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona ezesignal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalaleleyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications, bengathola njani?
I-Fictory Access App le sithi ngiyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala izinseke o-level in 1 year, itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fictory Access, uzayithola i-app yethu ilesihlahla green icon yethu, and i-EduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. I-website yethu i-EduPlay.africa. Sizokuthemba ukuthi ngo-March i-EduPlay siyabe sitholakala futhi ku-Google Play Store.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay yona elungisa i-software. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Saba kakhulu Dabo Kancube, ungadilona kusasa. Wezemidlalo intatheli indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe uzodulela ingxoxo wayenze lo wayengumdlali wokweqa uJuma Phiri ubephethe imbali yokuba nguye umuntu oweqa wafika ebangeni eliphezulu kwele Zimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1999 kusiya umnyaka ka-2022.
UJuma Phiri ube ingqwele yabadlali bomdlalo wokweqa ngomnyaka ka-1999 ngesikhathi yokuqambule wange Athletics Club, lapho ayeqe khona ibanga eli-2.16 meters. Njalo uthi lokhu kwenze ngemva kokulungiselela kanzima okwenyanga eziyisithupha lomqeqeshi wakhe uPaul Chapita.
Paul Chapita uthe kuyileyo training plan it was yayi-6 months. Wayele diet okwamele ngiyidle, no red meat, no fatty foods, no fizzy drink, and ngivuke ekuseni ngo-5 ngenze i-5 kilometer jog. Then lunch time I'll go again 5 kilometers. Ntambama ngo-4 I'll go join the rest of the team training. Ngo-10 PM I'll go to the gym. I did that for 6 months. Every Saturday wayewezontatha ndestadium afike afake Saturday night maybe ayifake ku-2 meters, athi ngifuna i-2 meters leo ijampe ka-20 nam. So we did that up until the competition came.
Umncintiswano kwakunguwe wange championships. Njalo uPhiri uthi phambilini kwawo kwase kule minyaka elitshumi uRalph Dube eqe ibanga eliyi-2.10 meters. Njalo umqeqeshi wakhe uChapita wayefunye wagomela wathi bazayibhala kutsha imbali yomdlalo wokweqa kwele Zimbabwe.
Kanti ayijampi, you know, liyabuza ukuthi ngifuna ukuqalisela kwathi height. Majority of the guys bathi bafuna ukuqalisela ku-160. It was way, way too low for me. Wonke they were out by 185 nami ngingaqali ukujampa. So mina, my first attempt was at 195. I jumped it. 2 meters, I jumped it. The national record then was 210. Then after jumping 2 meters, I opted with a verify with 215. 2:15 I cleared it with the third attempt and I refused to proceed.
Ngemva kweviki kwaba lomunye njalo umncintiswano waqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium, lapho uPhiri ayeqe khona 2.16 meters. Ngokuswelakala kwenhlanhla uPhiri usuke walimala ngesikhathi elungiselela ukuphatheka komncintiswano we-All Africa Games oqhutshelwa elizweni le-South Africa ngo-1999.
I sustained an injury, patella tendon yami ruptured when I was in South Africa, when I was preparing for the All Africa Games, but I recuperated after an operation and came back strongly.
Ngo-2019, uMike Rikwenda, oweqembu le University of Zimbabwe, laye wenelise ukweqa 2.16 meters, ukuthi ukuda kwashe Chadenga, oselizweni laseMelika, nguye oze weqa ibanga eledlula lapho ngo-2022, lapho eqe khona 2.22 meters. UPhiri uzalelwe edolobheni lakoBulawayo ngomnyaka 1973, njalo ufunde ezikolo ezibalisa iGampu, iHenry Law kanye leHamilton High. Ngemva kokuma ukudlala, uPhiri usebenze eWange ngomqeqeshi, waphinda njalo wasebenzela inhlanganiso ezibalisa eSport and Recreation Commission, iShangani kanye leMwana Africa engumlawuli wezemidlalo. Ngemva kwalokhu usebenzele amaqembu omdlalo wenguqu abalisa eleChicken Inn kanye leTalent Vision, ikanti kulezi nsuku usebenzela eleArenal, lona elingene lonyaka kusigaba seCastlaka Premier Soccer League. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Bekulo mcimbi weNational Arts Merit Awards ngoBulawayo izolo, lapho umculi othakazelelwa ngabanye eZimbabwe uNkidi athole icoco sePeople's Choice Awards. UJapraiser uthole isicoco seOutstanding Album of the Year. Siqeba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo, uGibbs Dube. Lilale.